kuzavele lokuthi yimpi yezano abantu ababesilwa umnangagoma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi exoxe kuzanu. So ulwa khonoku ukuthi bamcoca kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimathi ezilabo besene bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayashikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba akulanje enkulu ezenzakala but just trying to fix them sokuthi khonoku ababekumenza kona laye ebazwise ukuthi lawo yenele sukubekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona lele le G40?
Engikubona lapha ukuthi bazabaqeda nabe simele sibize baqede but la needs iparty intact ukwenza ukuthi kula ma-elections next year so that they show sacrificial lambs sengakhokhinti bakhona kubanye abantu bokuthi ivota sebekhosile iflow bayangangalo kamnyama. So balutshwana abantu abazabamnyama abazabotshwa but ambabone babopha bonke sengakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphipake manje belizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho be-athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo amacala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona ngenxa ukuthi ufuna ukuwinelethini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption le angababopha sibili bebaminganyana.
Manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwelakusasa lebandla le-ZANU PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibabhasela opposition ngoba ngethemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwi-ZANU PF. I-ZANU PF ngisakangisizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabothana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngani kuguquko nje kwezomnotho lapha sengathi sekusuka ngcono kusela ama-points emgwaqweni akusela corruption bazambota emnyangakho ngoba zicabanga ukuthi hayi ihle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 aloko abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango. So kunzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke.